Siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhla ka-12 Ntulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Elingali tshona njani izulu kandaba lamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngu-Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Upastor Ivan Mawarire ubotshwe ekuseni ngo-8:30 khathesi uphakathi kwamapholiseni e-Arrestenbury Police Station. Amapholisa athi wona bafuna ukufaka ama-charges oku-incitement to public violence ukubangela udlakela kuleli lizwe. So khathesi bamvalele e-Arrestenbury Police Station.
Kubotshwa umfundisi Ivan Mawarire owomkhankaso we-This Flag Campaign lamhlanje phambilini kokutshengisela kwensuku ezimbili okuqala kusasa.
This is absolutely
umlandi lo engiwetheswayo olaqiniso ngisho ngithanda ukuwalandula wonke lawa macala. Ayisikho engikulandekulele, ngilapha ukusekela ilizwe leZimbabwe kanye lezizalwane zakuleli. Engikukhuthazayo yikuthi uhulumeni akhangelisise indaba yodlakela kuzizalwane oluphume kumifanekiso ebesiyibona ebulenjini.
Umeli weFrance eZimbabwe uthi imbiko ethi lizwe lakhe kanye lamanye awentshonalanga yiwo ajojozela ukungahlaliseki eZimbabwe yikuba ninda udaka nje kuphela. Abezaphu labekhomishini ebona ngamalungelo oluntu baphuma ijumo besiyafika eBurombo Flats engubo yenja kobulawayo leMakhokhoba besiyahlolisisa ukuhlukunyezwa kwabantu ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umfundisi Ivan Mawarire umkhankaso we-hashtag This Flag Campaign ubotshwe namhlanje ekuseni phambilini kokutshengisela kwensuku ezimbili okuqala kusasa ngokungayi emsebenzini okuke kwenziwa ngeviki edluleyo abantu beveza ukukhathala kwabo ngesimo somnotho lezombusazwe elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukubotshwa kukamfundisi Mawarire kuza ngemva kokutshengisela okube khona ilizwe lonke ngeviki ephelileyo. UZulu eveza ukukhathala kwakhe ngesimo somnotho lokungathembeki kwenkokheli kahulumende. Lo mkhankaso bewukhokhelwa ngabenhlanganiso yokubalisa eye-This Flag Campaign ekaMawarire, Tajamuka sesijikile eye-Occupy Africa Unity Square Campaign lezinye. Umelwa ligqwetha lenkampani yeMishi Legal Practice elilunga njalo lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, umnumzana Harris Nkomo ogcizelele ukubotshwa kwakhe.
Upastor Ivan Mawarire ubotshwe ekuseni ngo-8:30 khathesi uphakathi kwamapholiseni e-Arrestenbury Police Station.
Unkomo uthi uMawarire ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa phezu komlandu aweteswayo.
Amapholisa athi wona bafuna ukufaka ama-charges oku-incitement to commit public violence ukubangela udlakela kuleli lizwe. So khathesi bamvalele e-Arrestenbury Police Station.
Ngaphambilini amapholisa ake amthwala efakwe izankosi aya laye emzini wakhe Avondale ukuyadinga impahla eyingozi ezasetshenziswa njengobufakazi kucala lakhe. Ubethukile unkosikazi wakhe uSamantha Mawarire ngesikhathi amapholisa la efika emzini wakhe edinga ingowane yamapholisa abayithi yantshontshwa ngumkakhe lentonga ye-button stick esetshenziswa ngamapholisa ukutshaya abantu. Amapholisa athi yikho akusebenzisayo ukutshotshozela udlakela mhla ka-6 Ntulikazi, kuyiyo njalo abefuna ukuyisebenzisa mhla ka-13 Ntulikazi emkhankasweni weZimbabwe Shutdown 2. Basuke lapho baya emahofisini ebandla lakhe lenkonzo alikhokhelayo ele-His Generation Church emzini we-Milton Park. Okunye okubikwa kudingwa ngamapholisa la kubalisa umakhalekhukhwini wakhe, izikhali, ingwalo ezilembiko engalunganga okudakayo lokunye okunenginengi. Kudaba olufanayo umfundisi Patrick Mugaza waseKaripa oke wabotshelwa utshengisela eyedwa eVictoria Falls nyakenye ekhonona ngombuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF, laye usungule umkhankaso wokuthandazela ukusuka kwamongameli Mugabe wensuku ezingama-40 awuthi ngesilungu yi-40 Days of Mugabe Must Fall Prayer Campaign oqale mhla ka-1 kuyona le inyanga kaNtulikazi owenzelwa e-Africa Unity Square. Injongo umgazethi yikuthandazela ukususwa kwaMongameli Mgabe lenkokheli yeZANU-PF embusweni ngoba esehlulekile ukubusa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gamba.
Siyabonga Mavis. Silokhu sikudaba olufanayo. Ummeli weFrance eZimbabwe uthi umbiko ethi ilizwe lakhe kanye lamanye awentshonalanga yiwo atshotshozela ukungahlaliseki eZimbabwe okokungayi kwabantu emsebenzini i-stay away yikumninda nje ngodaka angazi ukuthi luvela ngaphi. Okuningi sikuzweni kunothando Sibanda.
Kulandela ukutshengisela okube khona ngeviki ephelileyo, iziphathamandla zikahulumende zithi konke lokhu kungahlaliseki elizweni kubangelwa ngamazwe angentshonalanga agoqela eleFrance, eleMelika kanye lawenhlanganiso ye-European Union. Ekhuluma leStudio 7, umeli weFrance kuleli, umnumzana Laurent de la Hosse, uthi imbiko le yikudinga ingxabano kuphela kodwa ayilaqiniso. Njalo labo abatsho njalo bazama ukucatsha ngomunwe bebalekela inhlupho zabo ngokuzethesa omakhelwane.
These accusations are absolutely ridiculous. This is absolutely
umlandu lo engiwetheswayo olaqiniswa ngisho ngithanda ukuwalandula wonke lawo amacala ayisikho engikulandekulele ngilapha ukusekela ilizwe leZimbabwe kanye lezizalwane zakuleli engikukhuthazayo ukuthi uhulumeni akhangelisise indaba yodlakela kuzizalwane oluphume kumifanekiso ebesiyibona ebulenjini.
Udela Hosse uthi kungumsebenzi wakhe ukuba sebulenjini ngoba kumele azi okwenzakala elizweni ukuze abe lakho ukuxwayisa uhulumende wakhe okuyikho okwenza xoxisane labantu abachiyeneyo kuleli. Ethi kunje nguye okhokhele imizamo yokuthi umphathintambo wezemali eZimbabwe ahlangane labosomabhizinisi beFrance kuxoxiswane ngokuvuselela lokuthuthukisa inotho yelizwe ngoba ujonge ukuzakwakha kuleli haji ukubhidliza.
The week before these events, I was in Paris with Minister
Chinamasa. France. Lomphathintambo wezemali uMnumzana Chinamasa silemihlangano lohulumende wami kanye lamankampani labosomabhizinisi bakithi sibonisana ukuthi bangaphathisa njani kunotho yakuleli. Selokhu ngeza kuleli ngisebenza gadalala ukukhuthaza osomabhizinisi beFrance ukuletha imali kuleli.
Olwela amalungelo oluntu, umfundisi Useni Sibanda uthi akungadingwa abathakathi phandle ngoba okuyikho ukukhathaza uZulu wakuleli ukuze atshengisele yikungaziphathi kuhle kwenkokheli kanye lezinqumo eziletha ubuyanga elizweni. Ukukhomba abokuza kuthiwe yibo abathotshozela uZulu uthi ukungahloniphi imbono yezizalwane zakuleli eziyizo eziyikhothayo mile imbenge.
Abantu abala kuhle ezindlini. Okwesibili, uhulumende wayetshela abantu ukuthi kuzaba le msebenzi engabe isedlula i-2 million. Leyo msebenzi ayikho, okukhona indlala kuphela. Okwesithathu, njalo siyabona ukuthi uhulumende umise ukungena kwezinto elizweni. Abantu abaningi bebephila ngokuya hoda izinto eSouth Africa bebuye bezothengisa. Ngenxa yokuthi uhulumende usekuvalile lokho, abantu abaningi abasela ndlela yokwenza imali sokule ndlala.
EleZimbabwe libhekane lokutshengisela lokungahlaliseki elizweni kumaviki aphelileyo kubangelwa izizathu ezehlukeneyo ezigoqela okwenzakale eBeitbridge ngenxa yokuvinjwa kokungena kwempahla elizweni ezivela ezansi Afrika ezinjengokudla, ukutshengisela kwabezimota ezithwala uZulu bekhonona ngesiphathu samapholisa kanye lokungayi emsebenzini ngolwesithathu oludluleyo. Kuliviki kulabaququzela ukuthi abantu bangayi emsebenzini kusasa langolwesine kuthi abesifazana bebandla le-Movement for Democratic Change kaMnumzana Morgan Tsvangirai bathi uZulu atshengisele kumkhankaso wokutshaya imbiza ngomgqibelo ekhalaza ngendlala esingene kuZulu. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Amapholisa abikwa eqhubeka ehlukuluza ngokubopha lokubuzisisa abantu endaweni ezijiyeneyo zelizwe phezu kokukhalala umsebenzi ukwenzakele ngeviki edluleyo kanye lokuqoqwa kusasa langolwesine. Phezu kokubopha umkhokheli womzabalazo weThis Flag uMnumzana Ivan Mawarire eHarare lamhlanje, amapholisa akobulawayo abize ilunga ledale lephalamende njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo ambuzisisa ngokukhalala umsebenzi okuzenziwa okukhangelelwe ukwenziwa kusasa. amapolisa abikwa abemethesa njalo icala lokutshotshozela udlakela olwaba khona ekukhalaleni umsebenzi ngeviki edluleyo. Untungameli Nkomo we Studio 7 ukuxoxe lonkosazana Khumalo ochasise ngokwenzakaleyo.
Ngithe ngingena bangitshela ukuthi bona balobufakazi ukuthi ngibonakale emakhokhoba ngesikhathi abantu besilwa namapholisa. So bona balobufakazi ukuthi okwenzakale kobulawayo amalanga la adlulileyo ukulwa kwabandla amapholisa yimi umgoqi ukuthi kwenzakale khonokho. Njalo balobufakazi ukuthi ngenze umhlangano eburombo flat number 2 ngikhankasela ukuthi kwenzakale khonokho ukulwa kwabantu lamapholisa. Njalo ukuthi angihambe eTonko ngafika khona ngale ngafika ngathenga utshwala. Abacabangeli ukuthi utshwala lobo ngibuthengele ukuthi nginike abantu abalwa namapholisa. Njalo ngecala lokuthi ngidrayiva inqola yomlilo engenama number plate.
Nxabe sithi balobufakazi bokuthi lawe ubuphatheke kudlakela lolu utshotshozela abantu, kungani bengakubophanga?
Zembabuze bona ukuthi nxa kade lilobufakazi obunjalo yini lingangikuphanga? Ubuhle bakhona futhi omunye wamapholisa wakhulu bapholisa wabo ubevele ehlezi ngami edlula emile eRose Camp. Mina ngingena umgwaqo ngingangena erenkini ngobusikusaveni lo-30 babengangeneki. Ngiza besithi David angamisa imota, ngambuza ngathi liyambiza yini, wathi hayi. Ngambuza futhi ngathi class emfumana apha ngingene ngo-6 kumbe ngingene erenkini, wathi ngingene erenkini. Ngathi njalo ungangibophanga khona phaa nxa ukuthi ngibili mbonje ngiphula umthetho. Njalo imota le kayiqasanga namuntu ingabi lama number plate ngoba mina kanginamali yokuthenga insurance. Ngathi no, njalo ungathenga insurance $20. Ngathi no, imota mina engihamba ngayo iyayigadwe ngabantu. So kungaba le ngozi ngile third cover, ngizaba lapha ngibadinda aba bantu ababe sebelimele. So ngifuna i-comprehensive cover lami, kodwa ngemali engiholayo nganganelisa ukuthi ngiyithengele i-comprehensive. So nxa kuthi ngilecala hayi ngizambopha, ngizolokhu ngibhadala ama-fine, ngize ntole leyo mali yakhona.
Batheni ngokukhalala imisebenzi kwakusasa?
Babuzile ukuthi-ke kusasa kuyajengisela. Ngathi nalama ngikwazi ngiyezwa ngani ngoba yini eliqatshiweyo ukuthi into ezinje lezi izame ukuzicwayicwayisisa ukuthi liphume lazo.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, ilunga ledale lephalamende njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Kunjalo nje amagqwetha alwela amalungelo oluntu lamhla acele umthethwandaba we-High Court kobulawayo ukuthi ukhulule abantu abalichumi lasikhombisa ababotshwe kumaviki amathathu edluleyo eBeitbridge ngemva kokutshengisela besola uhulumende we-ZANU-PF. Abantu laba betheswa icala lokubangela udlakela njalo balokhu bevalelwe ngoba umthethwandaba kamanje eBeitbridge usala ukubakhulula. Kolunye njalo udaba, abantu abangamachumi amabili lasikhombisa abavunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso i-bail ngumthethwandaba izolo lokhu bevalelwe ngoba bengakayitholi imali ye-bail. Lokhu kuvezwe ligqethwa labo umnumzana Lizwe Jamela. Ibandla lezaphu kunye labe commission ebona ngamalungelo oluntu baphume ijumo bayafika eburombo flats emzini wengubo yenja kobulawayo kunye lemakhokhoba besiyahlolisisa ukuhlukunyezwa kwabantu ngamapholisa ahlomileyo kulandela ukutshengisela kweviki edluleyo ngolwesithathu. Unompumelelo Moyo siphala lolu daba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ege sizwe ke udaba lwe zaphu kanye labe commission ebona ngamalungelo oluntu abafike emzini weburombo flats emzini wengubo yenja.
Ukomishina Jafet Ndabeni Ncube obonakale ekhanyekhangela indawana yonke akathandanga kuphendula imibuzo yabezindaba. Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa laye ufike wakhalela imuli ezalahlekelwa ingane kudlakela lweviki edluleyo lapho obeku uNkosikazi Beauty Nkomo, umkamoyi uRobert Nkomo, abathi igabha lentuthu ehitchayo iTiergas elajikelwa endlini ngamapholisa awe riot eburombo yahitcha umkakhe njalo lengane eyacina ibhubha. Udabengwa uthi bazathatha inyathela bayecala uhulumende ngocuku olungaka.
Hayi, sesizobona mama zakukhangela. Nathi sezama ukuthi siyilandele i-case yakhona. Sizwa ukuthi kanti uma amapholisa aqhatshelwa ukuthi avikele abantu lempara yabo, kanti lapha sebehamba kusevayo babahlaselayo kuthiwa abantu bayo.
UNkosikazi Ngwenya ulandisele uDokotela Dabenga ngokwenzakala kumkakhe lapho ehitshwa yintuthu ye-teargas lokwenza kwamapholisa ukubahlabelisa ingoma yelizwe ngesishona. Wamkhumbuza isikhathi sombhuqazwe weGugura Hundi.
But ngenxa yokuthi intuthu leyana yaqeda ama 2 days lokhu ingakaphela, waphonga ukuthi esifubeni sami lapha kuyachisa kuyachisa. Ngathi ngenxa yokwesinye isikhathi intuthu le yiyenjani eku-affecta ukuthi isifuba sakho sibe njalo.
Imuli yemakhokhoba eyachiselwa indlu kulandela ukujikelwa kwe-tear gas endlini yokulala ngefasitela kwatsha imbheda lezigqoko okungabiza inkulungwane ezimbili zamadola i-$2,000 ilandise ngokwayehlela mhla walelo langa. Njalo balobufakazi noma nje imota ecitsha umlilo yanqabelwa ukufika ukuzocima umlilo ngamapholisa ayevalile baze bacina bezicitshela umlilo ngamanzi. Umnumzana Thawanda Mwethi owemakhokhoba uthi ngempela nguye owacima umlilo lapho ugogo wakhe uNkosikazi Adija Kazembe Msaliwa esebalekele i-tear gas wayacatsha komakhelwane.
After sebehambile 10 minutes or so, ngeza abantu kwendlukhala ukuthi endlini kuyatsha. Uma ugijima mbuya lapha zobona ukuthi kuhamba njani. Ugogo wamtela ngasekho sekuhambele next door. Sacitha umlilo. After ucitha umlilo, iwathola khona ukuthi ugoze umlilo lo yini. Kingston ane-tear gas. So ushefu wemaphutha wona lawa wabuya uye wafika wangena yedwa, abanye bathukaza sarazibane wafika wakubona wathitha sambe ureporta emaphoyiseni uhamba wabo kuwafika wangena kwa-statement.
Omunye umzukulu kagogo uMsaliwa uJoseph Muchimbitsi yena uthi ngemva kokucitsha umlilo endlini amapholisa aphinde aphenduka abatshaya kabuhlungu ethi bagiqike emanzini alodaka abakade bewasebenzisa ukucitsha ngawo umlilo.
Sasigqajira nje sibalekela wona la bantu erayoti lawa. Ngathi mpuma ukuthi ndidinga ugwayi phandle ukubona intuthu iphuma egcwebe la mina akiwa umntwana la kuyatsha la ugijima kwami losasha mina sabulala iwindi sesithatha amanzi emuva ngayo citsha umlilo. Sakwathola isivalo ukuthi intuthu yawelana iphume umoya weyeliukuzimetika. Ugogo kade bengasekho vele sebebalekile citsha umlilo wangibona wagcitsha lapha senhlezi la kuthi into eyenzekayo irongo bathutha futhi bathi wandilanda mina angitshaya ngembuma lapha ambuzanga kwakula manzi kade gwile lapha sesiphitha ngomlilo la ngasongigiqa laphana emanzini wenyathela enithela ngomlota batho bathi ngenani endlini thina siyangena nje njani kule ntuthu yenu etiegas bathi asiwalivumi esikutshuka sefuna ukutshaya umuntu wonke vele.
Abezaphu banikeze usizo lokudla nemali kuzo zonke imuli abazikhulumisileyo bathembisa ukuphindela ukuzochasisa ukuba bahambe njani ekucaleni uhulumende ngesiga samapholisa. Kusasa langolwesine abantu bakhangelelwe ukutshengisela njalo ngokungayi emsebenzini besola uhulumende kunye lamapholisa osokubangele ukuba kobulawayo. Amapholisa abonakale enqumanquma ezitaladeni sebevale imigwaqo behlola izimota bekhangelele ukutshengisela kwakusasa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngingunompumelelo Moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-fast 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 9:09 AM lawe shortwave 12080. Lamhlanje ke kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela ukuthi abasakhulayo bona baphatheka njani ekutshengiseleni okukhona ilizwe lonke. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Ilizwe liphakathi kokuhluza ukuba umnotho welizwe ungaba uhluzuke kanganani kulandela ukutshengisela kokungayi emsebenzini ngeviki edluleyo phakathi kokwesabela ukuthi kulokunye okungenziwa njalo kusasa. Ingcwethi zomnotho welizwe zithi zona ilizwe lingaba lalahlekelwa imali eningi kakhulu ngaleso sehlakalo. Ezinye ingcwethi zithi umnotho welizwe ungaba walahlekelwa imali engedlula isigidi esisodwa lengxenye $150 million. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Godfrey Kanyenze utshele Studio 7 ukuthi kuza kuba nzima ukuthi imali engaba yamotshakala ngesikhathi sokutshengisela itholakale. Umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana George Ngiwane utshele Studio 7 ukuthi okumangalisayo ukuthi uhulumende wayesithi ukutshengisela kwangeviki edluleya kuphumelelanga kodwa usekhala ngokuthi kwamotshakala imali.
Into esimangalisa angazi ukuthi umonakalo abasithima ngawo kathesi kuvelela ngabo bona bebhizi bebhala imaphepha nokuthi vele kuzange kube lalutho abantu kabayenzanga lutho kuvela kune-effect sibili kwi-economy but kathesi-ke sebekhala sebekwazi iqiniso sebelazi ukuthi kwaba ne-effect sibili enkulu okumangalisayo ngoba endaweni eziningi kakhulu kwakumnyende kungelalutho kungela-activity kuthule zwi kunokuyani ukuthi akula production abathengisi bathule zwi kwahle baba leyise ekhulu kakhulu okumangalisayo kokuthi kathesi lamafiga zamathona engimancane sibili ngoba kwakungelalutho bakanti ngoba sinaasiibhodabhoda sibona kwakuzanjekuthezizi.
Manje okokuthi nxa singacabangela nje ukuthi umonakalo wangikhona ungafika kumalini singathi yimalini
thina esibabuzayo abakwazi ezeekonomi lawa ama-economis akhuluma ngokuthi singakhangela i-production capacity ezibaakhesi kuba-two hundred million kungafika sibili.
Manje umbuzo oba khona ukuthi yona i-two hundred million nxa ingayenzwa ngelanga kutsho ukuthi ilizwe phela lile mali.
Uyabona i-calculation enziwa ngama-economis ishiyana ngombono wethu thina abaningi ngoba bona babe-calculator every economic activity ukuthi umntu amatematikasi yakhe lapha athengise lokuyana lapha singaku-eda konke kungaba yimalini ngelanga. So ama-calculations abo thina vele sasithi vele akula lutho ngoba industry-wise akho but bona manje basebethi ba-calculator i-economic activity yonke into enziwa nje ngumuntu bayikhangela as an economic activity ukuthi abantu bengathengisanga bengenzanga lutho ukuthi abantu baluzimali naleyo.
Manje nxa sesikhangela phambili ukuthi kona kungaqhubeka kusiba lokutshengisela okunje njengoba kukhangelwe ukuthi kungenzakala la kusasa kumbe la kunyanga ezayo, ubona ungani umnotho welizwe uzabe usuminjani kusiyaphela umnyaka?
Babakhambe ehlupha yokuthi kathesi vele abantu abaningi abasakhazi ngokuthi umnotho welizwe uza kumanjani sebekhangela ukuthi hhayi sesidukhulu sekumele-ke sizikhulule ngoba konke lokho okwenziwayo abantu kudubeka lokho kanti abamengi sesibona ukuthi ha-a ukuze-ke siqalise kutsha sibumbeke i-economy yethu kakutsha kungcono senze konokho esikwenzayo ngoba abantu sebediniwe sibili abantu sebegaphele.
Yona imisebenzi esingathi thina iyabe ikhangelelwe ukuletha imali kuhulumende inga yaphazanyiswa okunganani nxa singasabali bona laba bamatamatisi lokunye?
Ya, uyabona into yaba khona kathesi kwaba lokutenzekela okukhulu kakhulu ngoba labo abantu emsebenzi kahulumende nazo zize i-strike yazo kwahlangana-ke lalokhu ukuthi abantu bonke bezimbabwe bayisebethe hhayi bakithi ake sisebenzise lemini kuhulumende lokuthi akwenzayo hhayi adiniwe ngakho so yinkokethi seuhulumende lo ungabona ngelanga lakuqala kusenzakala babesithi akula lutho elayenziwayo kathesi sebekhala thina singakwenzi singalalonibafuna ukusambanisa kanti akula muntu ovela kwenye indawo owathela abantu ukuthi bahlale ezindlini zawo abantu bodwa wagaaesisenzele uhulumende leyo ukuthi hhayi thina sesidiniwe ngakho lokho akwenzayo.
Alo-ke ngumnumzana George Nkiwane, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, i-ZCTU, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 12080 laku 15775 kilohertz lilakho njalo usithola ebulenjini kuinternet kukheli ethi www.voaindebele.com njalo siyatholakala kuFacebook VOA Ndebele.
Galuteze lulengunye yithintathu mfazi. Galuteze lulengunye yithintathu mfazi. Ule ngamamelu mama wami umayenjelu. Ule ngamamelu baba wami umayenjelu. Dana
singekehlukani wathi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Kubotshwa umfundisi Ivan Mawarire womkhankaso we This Flag Campaign lamhlanje phambilini kokutshengisela kwensuku ezimbili okukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Ummeli weFrance eZimbabwe uthi imbiko ethi ilizwe lakhe kanye lamanye awentshonalanga yiwatshotshozela ukungahlaliseki eZimbabwe yikuba ninda udaka nje kuphela. Abezaphu labe commission ebona ngamalungelo oluntu baphuma ijumo besiyafika eburombo flats engubo yenja kobulawayo lemakhokhoba besiyahlolisisa ukuhlukunyezwa kwabantu ngamapolisa okwenziwe ngeviki ezidluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo elitshiya kustudio 7 Live Talk, igama uChris Gande lilala.